So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 12 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Into leyo yenzakala kuthwakhonitshanisa ngabotshwa leyo omzuri wabavelani badlula kukho lokhu undabani yisitoli badlula kukho lokhu onkomo badlula kukho lokhu odabengwabana laba abakhona badlula kukho lokhu lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngabotshwa ngahlala i-stop scam so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics
efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukancwabakazi ngemva kokhetho usikomishi wamapholisa ukhomishina Goodwin Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life.
I-MDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli walo umnumzana Nelson Chamisa usengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Abesifazana bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabasifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amapholisa athi umongameli Emerson Mnangagwa nguye owathumela ibutho ukuthi lingene ezitaladeni ngesikhathi abasekeli bebandla le-MDC betshengisela qede kwafaka abantu abayisikhombisa. Lokhu kwethulwe ngumkhokheli wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga kukhomishini ecubungula imbangela yokubulawa kwabantu laba. Ukhomishina Matanga wengezelele esithi balobufakazi bokuthi umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa engaba lesandla ekutshotshozeleni abantu laba okuzabangela ukuthi bambophe. Esipha ubufakazi bakhe uMatanga uthe amasosha asebenzisa izikhali zabuhlobo lwe-AK-47 ngonanzelelo ngoba bengakwenzanga lokho kwakuza kufa abantu abaningi kakhulu ngenxa yokuthi abesekeli be-MDC laba babe lobudlwangudlwangu obesabekayo. Owayekhokhela amasosha lamapholisa ogatsha lwe-National Reactionary Force uBrigadier General Anselm Namo Sanyathwe utshelwe ikhomishini le ukuthi akulamuntu ngitsholo yedwa awubulawa ngamasosha. Uthi abafayo kumbe ukulimala badutshulwa ngabosomabhizimusi ababevikela izitolo zabo. Uthi amasosha akumfanekiso eyathathwa kusenzakala ayedubula emoyeni ukwethusela nje ababegqekeza izitolo betshisa impahla edolobheni leHarare. Umkhokheli webutho uMnumzana Philip Valerio Spanda nguye obefakaza ngesikhathi sisiya emoyeni. Ikhomishini le izaqhubeka kusasa isizwa abufakazi. Akwaziwa ukuthi uMongameli Mnangagwa lo Mnumzana Chamisa bazamiswa na phambili kwedaleleli. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxelo wala impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla yena othi ikhomishini le yenza isizingelezane nje kulokuthi ikhangele ukuthi owapha imvumo amasosha ukuthi adubule abantu ngubani.
I think yena nguye wadeploya abantu ukuthi beyedubule ngoba nakasoze vike into enjengayona leni clear umuntu lwana waye-ema silawo amavidiyo waye-ema lathi singama-former soldiers waye-ema waze watshaywa ngomunye wakhe ukuthi angadubuli straight umuntu kumbe wayemtshayela khona ukuthi uyaphuza kumbe wayemtshayelani asoze sibe kwazi ngobana kodwa-ke amavidiyo silawo lokhana-ke akakusoze kusincede ngalutho okukhulunywa yilaba abantu ngobana lakho i-commission ukuziyebiza isela ukuthi lona isela lizikhulule amapholisa ayedeployiwe bamele bezidefende bekhuluma amanga amasosha ayedeploya bahamba bayadubula kodwa bedeployiwe ngubani so lokuthi bethone bese western isikhathi lapho bese sibona hayi ngama businessmen lokhana into esingayifuniyo noma ze bese idobhe ebusuku besikhathi bani uyafuna into ezingazani kaziqedakali kuza senza khona kana kusasa singakuye kuvumela lokho bagcina bese sibona abantu beground babula ukuthi khona vele bona babe dubulana kodwa ngoba bama distant hayi nombhobho kathi sibona bethi bona hayi ngama businessmen asobantwana thina bachaya ikhulu lapha bathi bona hayi babezisomela isoft coup babekhupha ama criminals around umgaba sazithulela so bangabe lokho besihlokoza ngeminwe yabo le bezibona ngazani singabantu abangabantwana we are also soldiers
sizwa kuthiwa bacabangela ukubana umnumzana Nelson Chamisa engabotshwa phezu kodaba lona lolu kuyafana lesakubona kuminyaka edluleyo okwakubotshwa kona inkokheli yamabandla aphikisayo
into le yenzakala ukuthi khona uChamisa ngabotshwa le omzuri wabavelani badlula kukho lokho undaba ningisitholi badlula kukho lokho onkomo badlula kukho lokho odabe ingwaba nalabo abakhona badlula kukho lokho lathi sinjenje mina okhulumayo ngadlula khona ngoba lami ngakotho ngahlala e-stocks camp so nxa bembopha nje babembopha nje ukuthi bemrecruitisa ngale bemnika i-degree e-politics njalo ebotshelwane ukuthi wenzeni uChamisa lokho abangambopha ngakho ukuthi khona ngento leyi eyamabutho naleyi mhlaka 1 August uChamisa kwakuzamenza ukuthi eboshwe kuyini eyabebotshela ukuthi wenzeni.
Lo ngumnumzana Max Nkandla owala impi yenkululeko bexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, Sithume ngakontutu ziyathunga Bobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakuthwa yileli thuba.
Abebandla le-MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo umnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba ngomgqibelo odluleyo. Evela emhlanganweni wekubonga abasekeli bakhe abamvotelayo emarondela kukhetho lwalonyaka. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kube isipitipiti emzini wemavuku lapho abohlangothi olubona ngomvikela kaChamisa abahlaselwe ngabantu abaze ngezimota abangazaziyo bagcina sebemisana beliswana lalaba bantu. Lesi sipitipiti sichiye oyedwa walaba abavikela uChamisa elimele. UChamisa ubikwa esenesikhathi eside ehlaselwa ngamapholisa ensitha ndawo zonke lapho ahamba khona ozosesatshelwa ukuthi impilo yakhe isengozini. Ekhuluma emhlanganweni nentatha lezindaba esigodlweni se-MDC esemorgan Tsvangirai House namhlanje isikhulumeli sebandla umnumzana Jacob Mafume uthi bakhathazekile ngendlela uhulumende kamnankagu wahlasela ngayo uChamisa.
The MDC is gravely concerned about President Chamisa's security. There is a continuous threat to President Nelson Chamisa's life, and we note with concern.
EMDC ikhathazeke kakhulu ngengozi ebhekane lempilo kamongameli Chamisa. Impilo kaChamisa isisengozini enkulu njalo sisinanzelele ukuthi uhlala ehlaseni. Siyakwazi ukuthi uChamisa ngumuntu oyazakalayo kodwa sikhathazeke ngohulumende osemhlasela yonke indawo ayakiyo okufana lokwakusenziwa ngohulumende we-apartheid.
UMafube uqhubeke ethi abantu abanjengomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa abakhuluma iqiniso lapho athe isehlakalo semizamo yokuthumba uChamisa singaba sibangelwa yikungezwani phakathi kwalabo abamvikelayo. UMafume uthe lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi uChamisa athunjwe ngamapholisa ensitha wona alembali yokubulala njengoba bake bamthumba bamtshaya bamtshiya elimele enkundleni endizamtshina ngeminyaka edluleyo. Ilunga ledale lephalamende elimela ebulawa ya Metropolitan unkosikazi Dorcas Sibanda uthi uhlasela kweziphathamandla ze-MDC kuveza ukuphelelwa ngamacebo okulungisa umnotho welizwe kukahulumende kaMnangagwa.
Thina vele siyazi ukuthi nxa umuntu esehlulekile noma ubaba endlini nxa sehlulekile ukuthi akufanisa ukuthi asuthise noma imuli yakhe okwakhe ukufika engumuntu osesiba nolaka. Siyakwazi ukuthi uhulumende lowo khona uhulumende wababulali. Yimbali abayitshiyayo yimbali abazayitshiyela abantu ukuthi bayabulala bona bayaziwa bayethusela abantu izikhathi eziningi izigayi uhulumende wezigayi. Thina ukuba u-advocate Chamisa siyakwazi ukuthi abantu bonke eZimbabwe lapha bamvotele and yena uhulumende lowo khona uyakwazi ukuthi abantu eZimbabwe lapha bavotele u-advocate Chamisa. So usekwazi ukuthi kuningi abazakwenza okokuzama ukuthi baphambanise abantu.
Kodwa uZulu okhulumela e-Studio 7 uveze ukungabi lethemba lengatsha zikahulumende ezivikela uZulu kakhulu amapholisa okumele ahlolisise isisakalo semizamo yokuthumba uChamisa. Umnumzana Pascal Sibanda uthe imbiko kankosikazi Mthwangwa njengesiphathamandla sikahulumende akumelanga akhulume ngale ndlela ngodaba olusezandleni zamapholisa ngoba kuphambanisa uphenyo.
Indaba yokuthunjwa kukaChamisa mbona ngani amapholisa kumele ayenze uphenyo lwayo lwabo bengakungela i-politics engenelayo ngoba sifisa ukubona ukuthi i-politics uhulumende yena sitshe wangenela wafaka umbono wakhe ungazange kube lophenyo elivela emapholiseni. So ngithi amapholisa wona kumele ayenze uphenyo lolu kungela zakukhetha njalo ngendlela eqondileyo okusemthethweni.
Imizamo yokuthumba uChamisa ikhumbuza abantu ngokuthunjwa komunye owayesola uhulumende weZANU-PF umnumzana Itai Dzamara laye wahlaselwa ngamapholisa ensitha ngomnyaka ka-2015 wanyamalala kuze kube lanamhla lokhu. Umnumzana Thandai Biti, Morgan Komishi kanye loMo Chitsiba ngezinye zezinkokheli ezenzike zaphuma egcekeni ziveza ukukhathazeka ngokuhlaselwa ngabantu abangabaziyo. Ekhuluma emhlanganweni wemarondela ngomgqibelo uChamisa uthe akusakhulelanga ukuqhuba inhlelo zakhe njengoba amapholisa ensitha etshona emlandela ndawana yonke esibha isibonelo sesehlakalo sokuhlaselwa akwenziwa khona eDomboshaba. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokwenjiwa namhla ibuzisise iziphathamandla zikahulumende kanye lezewange Colliery ngokuningi okubikwa kungaqhutshwanga ngemfanelo wokukhethwa ibhodi kanye lokusetshenziswa kwemali kulinkampani. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti yedalele obesePhalamende.
Udaba lwewange Colliery luhlupha ngento elandelayo. Okwakuqala, uminister we-mines ubaba uChitando wake waba ngumgcini sihlalo we-board ye-Wange Colliery. Wasephuma ke ngo-November 2017 ngemva kwe-coup eyayenzakalayo waseyapointwa ukuthi abe nguminister we-mines. Athesi umnyaka nokuphela ungakapheli wasesuka ke wathi yena usefaka iwange under reconstruction. Kodwa ungabe uqakathekile ukuthi sitsho ukuthi engakayenzi khonokho umnumzana uChitando uke waba lokuzama ukuxotha amanye ama-board members. Ngiyakholwa kuthiwa kulama-board members amabili engake ngawatsho ngamabizo awaye ngabafuni ukuthi behlale ku-board leya. Esehlulekile ke ukuthi ekwenze khonokho wasegcina esesenza ke lokho kuthiwa yi-reconstruction. Kodwa ubuchapha obukhona nam wenza leyo reconstruction. Lokho kwenzakala ngesikhathi yona leyo board esikhuluma ngayo ibisivele yake yaxotsha amanye ama managers for corruption ewange lapha ukuthi babethatha izimali babathi bebasuspendile ke basebefaka a very reputable audit firm ukuthi ihambe iye kwenza i-forensic audit ukuthi kubonakala ukuthi kuyini okwenzakalayo. So namhlanje bekuyukuqhubekela phambili kwekomiti ye-mine izama ukubonisisa ukuthi kanti lento okuthiwa i-reconstruction vele yenziwe ngendlela efaneleyo yini. Ngoba umbuzo omkhulu okade ukhona ku-committee meeting namhlanje ngeyokuthi haw selifaka i-reconstruction. I-reconstruction lifakwa u-administrator, u-administrator lowo uyabe siyakudla futhi kuleyo nkampani elithi nakayisela mali. Kanti le nkampani ivele iqatshe ama auditors ukuthi audit ukuthi ama managers ke ziphatha njani izimali zale inkampani. Then mina ke nxa selisenza ke i-reconstruction yaso kungani bavalela i-audit le ukuthi ingakhiphi ubuchapha lobo okade buvele bukhona. So namhlanje sihlangane lo administrator wenkampani, sihlangane lo minister we-justice, uminister we-justice simbuza ukuthi kake esitshele esicasele ukuthi okuyikho sibilo kumqoka okwamenza ukuthi yena eyenze leyo reconstruction kwakuyikuyini. Ngoba ngabe kuthiwa khona kwakuyizinto nje zokuthi sifuna ukumanager ikampani, babe ngamelela phela bebona ukuthi i-audit le efakwe yi-board iyaphuma lani.
Lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomiti edale lephalamende ebona ngezokwemba. Lithiye indlebe kuwona lo msakazo ekuseni ngo-6:30 AM lapho esizaqhubekela phambili ngalolu daba.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-6:30 kusiya ngo-9:00 ntambama, lapho esizabe sikhangela ukuphuma kuphenyo lokudinga imbangela yodlakela olwabangela ukubulawa kwabantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu base-Ukraine bavote izolo bedinga umongameli. Lanxa uDenis Pushlin, umkhokheli webandla leDonetsk oleminyaka engama-37 ethole isilinganiso sokungamashumi edlula kancane ayisithupha, 61% samavoti, ubikwa esedlulwa kancane nguLeonid Kasenchik, umkhokheli webandla leHuhansk, kodwa amavoti engakapheli ukubalwa. Isilinganiso sezidakamizwa ezifunyenwe ngamapholisa angelamngcele emhlubulweni wange-South East Asia siveza ukuba lonyaka sizaba ngesikhulu okwedlula eminyakeni kakhulu esilungiswa kwele miyama. Omama bakobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini yama-sanitary wear bezama ukubalekela intengo yayo ephezulu. Izifundo lezi ziqhutshwa ngabenhlanganiso ye-Inspire Women and Children esebenzela kobulawayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ama-sanitary pads lawa abawathungayo alakho ukuwatshwa loku-ayinwa ukuze asetshenziswe njalo esikhathini esizayo. Lokhu kuyinto enza ukuba iningi lingabhekani lodubo lokuqonga kwentengo sikhathi sonke. Omama abangene umhlangano wemfundiso lo bathi le yinto engabasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi kukubambe ungakhangelelanga njalo ungelamali. Unkosikazi Lindiwe Maseko owenhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation obefundisa omama ngokuthunga ama-sanitary pads uthi uhlelo lwabo lolu lulakho ukuphathisa omama ngoba kuningi okusetshenziswa ngomama okungalungelanga ukuthi bakusebenzise njalo okuningi kwakhona kuyathengiswa. Lokhu abakufundisayo akulahlwa mahlayana ndawana yonke kuvimba ubuchapha babantu.
Sina lapha sifundisa ngokusebenzisa ama reusable sanitary pads. Siyabafundisa omama ukuthunga ama pads lawa ukwenzela ukuthi bazincedise bathole abakusebenzisayo nxa besesikhathini. Njalo abantwana besikolo kwesinye isikhathi abahamba esikolo uzwe kuthiwa kuselakale isanitary way yokuthi basebenzise. So ngalokho thina esikwenzayo siyafundisa omama ukuthi bazincedise ngoba kunengi esikuzwayo ukuthi abantu bayakusebenzisa okunye kokukhona kulungile ukuthi umuntu angabe uyakusebenzisa. Njalo lokhu kuyanika umama isithunzi ngoba akasela kwethuka ukuthi inyanga nxa isikhathi lesi sifika ngiyabe ngingelanto yokusebenzisa. Njalo kunengi kwakhona kuyathengiswa. So lokhu thina esikufundisayo umuntu uyakuwatsha aphinde futhi njalo anjani akusebenzisi. So kuyaseva lasesikhwameni. Njalo le hygiene ngoba siyathola ukuthi okunye kwakhona kuyaphongulashwa yonke indawo. So i-environment yethu igcina isingcolisiwe. So lokhu khona akula into ezinjengazona lezo.
Ekhuluma ngokuqakatheka kokuhlanzeka, unkosazana Bianca Chinamasa, omunye wabangenela umhlangano, uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ehlanzekile ikakhulu nxa esesikhathini ngoba kulakho ukuletha amahloni ebantwini.
Kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlanzeke ikakhulu nxa besesikhathini. Kufanele ukuthi abantu in terms of hygiene, kuqakathekile ukuthi abantu abangabafazi begeze behlanzeke, make sure ukuthi bayageza behlale umuntu ongumfazi nxa esesikhathini lesikhathi ukuthi nxa ungayekela ukugeza ungaba lengcekeza uyagcina uzosiba liphunga elingekho right, and kufuna ukuthi into le igcine si-affecta abantu abaseceleni kwakho. Ukuba sesikhathini nanti into le kumele kube yimfihlo yakho wena, so akumelanga ukuthi kuze kugcine sowuphumela la kwabanye abantu ngaphandle. Umuntu ongumama ma esesikhathini kuya kumele ukuthi esebenzise i-sanitary wear. Bengasebenzisa o-cotton wool, ama-pads, ama-tampons, but kuqakathekile ukuthi make sure ukuthi izinto abazisebenzisayo azizo zinto ezagcina sezibalimaza, ziba-affecta i-health yabo.
Unkosazana Buhle Benkosi Mhlanga, laye ongene lolu hlelo, uthi kuqakathekile kubomama ukuze balondoloze impilakahle yabo.
Program leyi ibalulekile kakhulu kubomama especially emakhaya ngoba ezikhathini eziningi ulwazi kalukho, ezikhathini eziningi ulwazi luba khona emadrobheni, and njalo thina sithi kasifundisaneni kasakhane ukuthi ilizwi lizwakale emuntwini wonke ngoba ezikhathini eziningi siyafa njengabafazi, sibulawa izinto ezincane, sibulawa ungabe lolwazi lokuthi izinto lezi zisebenza njani, zisetshenziswa njani ngoba gathesi siphila endulo ukuthi kusetshenziswa amabhethu, kusetshenziswa izikhumba, izinto ezinjalo. Ongangukuthi lokho kusuka kusilimaze thina kwi-health yethu njengabafazi. Whereas kulezi nsuku sokulezinto ezishiyeneyo kakhulu ezingasetshenziswa.
Unkosiyazi Patience Ndebele, onguye owasungula inhlanganiso ye-Inspire Women and Children Foundation, uthi bananzelela ukuthi abantwana abangamankazana oyedwa echumini bayalova esikolo ngoba besesikhathini. Uthi lolu hlelo lulakho njalo ukuphathisa omama ukusungula amabhizimusi abo ngokuthunga bethengisa ama-reusable sanitary pads lawa.
I-project le yama-reusable sanitary pads yavelela ukuthi amankazana 1 in 10 ayakhutha isikolo ngendaba zama-periods. And into le ukuthi abantu bayidiscuss kunzima eZimbabwe ngoba i-culture yethu ayivumi ukuthi sikhulume ngegazi labafazi. Omama abaningi lamankazana basebenzisa izinto ezinjengamahlamvu, utshani, inhlabathi kumbe ama-newspaper ngoba bakwanisa ukuthenga ama-sanitary pads. Ngeproject yethu leyi sizama ukusiza omama ukuthi hhayi lanxa lingathengi lingafunda ukuzenzela ama-sanitary pads a-hygienic. So khathesi sibhoda around ama-community amaningi sibafundisa ukusebenzisa ama-reusable sanitary pads bewayenze ukuthi bewathunge befunde plus ukuthi beqalise ama-business abo ngeproject yona leyi.
Omama abaningi abangene lezi zifundo bathi kuzasiza kakhulu labo abanakekela intandane labafelokazi ukuthi bazisize ikakhulu nxa imali ingekho. Ngokufanayo abantwana emakhaya lezigabeni balakho ukuthi bazithungele bengaphili ngokucela ukuthunyezelwa kumbe ukuthengelwa ngabadala kumbe abafowabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iqembu elinqobe kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup eTriangle lithi lizaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika weCAF Confederations Cup. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leTriangle libe liqembu lesine ukuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lumncintiswano wavuselelwa ngomnyaka ka-2014 ngemva kokutshaya eliwenzele iHarare City ngentukanya ngomgqibelo emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeKibo. Umgcinisihlalo weqembu leTriangle uLove Momatikinyitse utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu lakhe lizaphatheka kumncintiswano weCAF Confederations Cup, lona okulilungelo eliphiwa iqembu eliphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leHarare City uMark Harrison uphinde wakhala ngokudlala la ekipo ekupheleni komdlalo ngomgqibelo esithi lokho kudlala indima ethile ekunqotshweni kweqembu lakhe.
The environment we're playing in is an uneven playing field, you know.
Thina ungasifananisa nje labantu abakade bedlala ibhola lensimbi, ngoba ngokusiletha ukuthi sizodlalela enkundleni yeGibo bahle bathuthukisa amathuba okuba iqembu leTriangle liphumelele, ngoba yinkundla yabo lapho abalabalandeli abaningi khona. Bekumele lomdlalo ufakwe enkundleni yeBaba Fields kumbe yeMandaba ukuze sonke singabi ngekhaya.
Esephendule umqeqeshi weqembu leTriangle uTaurai Mangwiro uthe kuvele kuvamile kulumncintiswano ukuba kube leqembu elidlala lingekhaya kufinal, njengoba lalo eliHarare City nyakenye liphakamise inkezo lidlala lingekhaya.
It's a precedence that has been set by the sponsor.
Akuqali ngathi lokhu okwenzakalayo, ngoba lami ngisaqeqesha iqembu leHarare City sinqobe sidlala singekho ngekhaya, sitshaya iqembu letyanamuntu. Ikanti labo nyakenye bebedlala besekhaya, kodwa iqembu leHow Mine kalizange likhonone. Naphambilini njalo iqembu lenkezi Platinum liphakamise linkezo lidlala ngakibo eBaobab. Ikanti lele FC Platinum lalo liphakamise lidlala lingakibo eManda.
Phezu kokuthola ilungelo lokuyamela ilizwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup, iqembu leTriangle lithole inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lanhlanu njengomvuzo wokuphakamisa elikwenze inkezo yeChibuku Super Cup. Iqembu leHarare City lona lithole inkulungwane ezingamatshumi amahlanu njengomvuzo wokuphutsha asendaweni yesibili. Amaqembu aphume kusigaba sesemifinal lazathola inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, kuthi lawo aphelele kusigaba sequarter final azathola inkulungwane ezingamatshumi amabili, kuthi lawo ahle aphelelwa ngumphako kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Efakaza kukhomishini ecubungula imbangela yodlakela lukangcwabakazi ngemva kokhetho, usikomishi wamapholisa uCommissioner Gordon Matanga uthi umkhokheli we-MDC ulakho ukubotshelwa icala lokutshotshozela uZulu ukwenza udlakela. Ababeyandlali MDC bathi bakhathazekile ngoba impilo kamongameli wabo uMnumzana Nelson Chamisa isengozini kulandela imizamo yokumthumba kuthange. Omama bobulawayo baqale imfundiso yokulungisa impahla esesetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini eyama-sanitary wear. Hayike, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.